siyalambulela kwesithathelane labesifazane lamusha sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgoni uManyathi ohlala eLuveve esichasisela isimo samanzi kuleli lokishi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wefuzo.
Ilibizo uPetronella Mgoni uManyathi ihlala khonapha eLuveve. Okuyinto lokhu kusithayile kakhulu ngoba yinto besingayikhangelelanga. Thina besisakhangelele wona lo mkhuhlane okuhlupha abantu bonke i-COVID-19 le umbhuqazeke nje. Kodwa-ke babe kuthusha okunye eceleni lapha basibambanise esayizi esingathi thina kusibambe ama-testdown shuwa asilankani. Mina khonapha kunjayela abantwana abathathu bagula bonke. Hayi khona lokugula sesi ukugulela ukufa ngoba bathwale ngabasesibhedlela ukuthi sithithi kakhulu lo mkhulu olesendwane yesi. Kucine esezithengele empilo for 1 week. Laba abantu abancane bagula ngilokhu ngihamba nabo eklinika kodwa lo obe-admitiwe nguyena. So into le isisidanise kakhulu. Isithi siqale sazonda kodwa ukuzonda sekusubsidile sesidanile kakhulu ukuthi kambe inhlalakahle yedorobho elingake lakobulawa iLuveve. Uyehluleka ukuthi abantu babone uhlupho lusemva. Angithi kulo muntu mina owayekhona ngaleso sikhathi kusonakala kunje abantu. Angithi ngeyisi ukuthi lapha sokule problem. And then bazame ngendlela zonke ukuthi bavalele iproblem leyo. Baqale batheste ukuthi amanzi la njengoba kuyiyo vele i-cause yomkhuhlane.
Esibhedlela lapho-ke kwakuhambe njani? Babona thile yini amanzi la enjalo kumbe laselingeza ukuthi sokumele axhwathiswe?
Amanzi thina sibili besingakaxhwathiswe ngoba sasingakakuboni lokhu kusenzakayo. So okwakashonayo thina thile sonke ngoba kwahlala sonke nje lapha mzimana serious cases but otherwise everybody endlula saba ngasethethi. Sasivele singaxhwathisi iqiniso lisho ngoba sasingakwazi ukuthi kunezinto.
Seliwanatha kathesi amanzi la.
Siyawabhoyila asibanathi sibili sesiqoqaba wona amatepu impompi yona ubayi kuyivula so usuthawa luvali ma ngoba into leyi i-afekthe nabantu abasivakatshelayo. Uyabona kula ma-cases khonapha akawuti abantu abafileyo omunye umfana ufile mpopo obevakatshela usisi wajela wafika wanatha amanzi. Sesesaba sesinathela ukuthi kanti vele sizakuthini sihlale eLuveve. Otherwise umuntu angathi ufuna ukubuya eLuveve vela sesibuya nesigubhu sakho samanzi ngoba ndanginto mzala wami wamvakatshela lapho. Uthi esebuyela ngale sisemvolela ukuthi sayinesiso sitshayisana. Wabonanaguthi ukuthi eklinika laphana. Eklinika sahamba sesi-2 weeks besibhadala. Asikwazi ukuthi sibazasinika yini but another 2 weeks lezi hhayi-ke singabhadala. Uthupho lusuke lamasese sisiya empilo. Empilo uyakwazi i-transport yethu these days ukuthi ihlupha njani. Ukuze uyefika khona lesibhedlela izazitshata. Lokuthengisa ufika ngale sinikwa amagili awempilo okokuthi sizazothathela izimpahla zonato ezinhle. Asikwazi ukuthi ama-authorities azakuthatha njani but abantwana babuyebebelese ama-deals ayesabekayo imali esingakwenzisi sayiqalisela.
Kodwa sikhuluma nje amanzi asenjani kathesi kumbe sokusiba ngcono njengoba bathi bazawavula ngokuphele engasazayo.
Hayi amanzi avuliwe sibili kodwa ukuthi mawusefe izizodla. Hayi asilahliwa lapha sikwazi kodwa ukuba khona khona ngathi sesiqina ngakhona ukuwavoyisa. Kodwa-ke ukuthi aserayijayi khuluma kunje nje khonapha asosicha eLuveve le-divide oziloveveni langapha kisemasakeni kulo mntwana kusesesithile okungenyani. So kungani into le lokhu isaqhubeka uhlupho lonke lisaqhubekela ngoba kunabantu abalokhe besithiya. Asingeke sazi ukusoza ukuthi ngamanzi nje kuyini kodwa sesisesabela phela sawona into esayisikani angithi. So asisakwazi ukuthi yiwo kunje sokuwomunye but lokhe sisifa eLuveve.
Sifisa ukuthi i-council ingabe yenzani ngalolu daba njalo esiyakwenzayo kuyini balivakatshela basixoxisana lani liyakwazi ukuthi kwenzakalani.
Ya i-council esifisa ukuthi ikwenze sibili okokuqala yikutholi ngoba sihle sitshawa umkhushane lo basitshela ngokuchapha basikela ungajesi amateyini, basikela ngokuya kukamashuga jeni lapho kulamasuwa khona asivale sifike kuyona le ndlala. So I think ukuthi baqale baxolise abantu ngoba abantu babuhlungu kakhulu okokuthi basivakashele simlibe sebehamba jotido basinikile namateyini. Siyabonga la manzi asavalwa konke lokho, siyabonga le maklinika asisabhadali, siyabonga but it was too late. They started too late. If laba bantu babedlule kahle baqalisa ukuthi basincedise masinyane ngabe idamage ingcono kakhulu. Kodwa esimbanga kakhulu u-NPO Eluden, hhayi umama ukhwinywe amarogo akhe wasebenza njengesosha, wasebenza njengesiqhawe. Isikhuthi ezingwe if u-NPO engazangangenelanga uMrs Stella Ndlovu awuncedise kakhulu mama, akulanzi angayifinyelelanga okukhonza unyeke uzifinyelele zonke izizwe. Kodwa hhayi ule njengomama ehlukanise amasiyanakhe. Siyambonga kakhulu umsebenzi awenzile, siyabonga.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Petronella Mgonyi omanyathi esixoxelayo eseluveze koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kulo nalolu hlelo oluphathelane nabesifazane.